azodlalela Gibson ufuna ukutshela ukuthi udlalela into engaba khona noma ngathi njengoba sihlala sikhuluma nje ingane amaphathana la amanyana la ama-opposition babesezodlalela bebodwa bona bodwa kodwa but nxa belamanye amaphathi bahaba lodlalela udlalela luba khona Gibson kwesi sikhathi nxa kuthe izinto ngoba kushiya ngokuthi umunye wakhona uhambe njani endaweni eyenzakalayo njengokuthi kathi singasikhangela kathi sikushiya endaweni zokhetha abanye abantu bayashiya kwezinye indawo kube lokuprovokana ukuwaprovokana kwaphasa kusuba lodlakeli abantu kuyatholakala kona kushiya ngokuthi abantu bona ubukhokheli bona bubamba njani izinto ezinjengalezi nokuthi bathiba njani abantu entweni ezikuthi bengayenzi into zodlakela udlakela kuthiphisana ukwazi ukuthi kumbeki kwenziwa ngabantu bezanu p f ukuthi hhayi udlakela lenziwa abantu even opposition bayenza udlakela olumahalisayo udlakela ukugcwela indawo yonke lezi hayi so into yokuthi kumbekenziwa abantu bezanu p f kuphela abantu ama-parties wonke enje ikakhulu njenge-opposition nale esikhuluma ngayo ilo dlakela lyolwakhona lwenzakala ngaphakathi kwabo kungasho lokuthi babe kwenza besenzela amanye amaphathi wathi mo nxa sebehlangana namanye amaphathi lapho kule-province
ye kodwa-ke nxa sikhangela sibili sijula babagawule siyabona ukuthi abantu bacabangela ukuthi vele abantu bezanu p f yibo abamemethekisa udlakela lonke lolo kuyini okwezithi abantu bethi ngabantu bezanu
hayi ukuthi nje abantu laba bafuna ukuthi nxa sokuthiwa ukhetho soludlulile ethi sike sikhuluma kulodlakela ukuthethwa lohambaa kuhle bazame ukuthi babe lento eyibambekayo phithi sebasala beyibambile but mana ngikutshele gips thina kate sikhuluma sindisemadebeleland region na angazenje ukuthiwa kulo muntu ochayiwe laphana kulo muntu othe kathi ethi kunabuti abantu bayazikhankathela bayazibhodela bazenzela intando yabo bayenza umsebenzi wabo bekhululekile ukudlakela lokho sikuzwa njengokukhuluma nje ukuthi endaweni enje kwenzakale khona kodwa kwenzakaleni asingeneni sijule kakhulu amapholisa ayenza umsebenzi wabo akucubungula ukuthi athi ubani oyenza kuyini okwenzakale kwaze kwayenzakala udlakela nololo ngoba abanye abantu bujiphisi ba okunye umumo lo ngumumo owenziwa ngabomu ukuthi at the end of the day abantu bakhuluma ngokuthi ye izanu p f yenza udlakela izanu p f yenza udlakela mina angiyali ukuthi udlakela ngaba khona kodwa lubangelwa yini udlakela lololo yikho sibelethi ukudingisisa amapholisa abe yiwo acubungulayo indawo ezinjengazenezizodlakela.